Ngomnyaka ophelileyo esiqintini seMduna uMvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forest Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala eMpumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela eMpilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo, unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni seNduna uMvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilichumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka, kulojaha ophose wabulawa yisilwane eyeluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council, uMnumzana Phindile Ncube, uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe uMnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulazi izinyamazana lezi kungela sizwa baluthola, abathathelwe ukudla akula sizwa baluthola, abathathelwe izifuyo akula sizwa baluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behambe ezigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathela indlovu zidliwa izilwane, isifuyo zizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo waphathisa ngalo, akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele esesibhedlela uhulumende sakhe akula indlovu. Kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomalusi wazo, lezi zilwane lezi zilomalusi wazo oyi-national park. Kulo mama esidobe enumber 4 owadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi, watshiyelwa izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemuzi. Umuntu lo usedlele uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaya izimali izakhamizi ukuze ethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa indlala ngoba sivuka emadabuka kusa silindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, sasikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona asisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
UMnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechethe uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxa umuntu edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngabiselwa phansi zinyamazana. Into enye engiyinanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlubu zibahlukuluza abantu, abantu bebona kuthiwani nxa sesithe zabahlukuluza. Khonokho ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe ngona umthetho.
Obona ngezemvelo uMnumzana Farai Magu owe-Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu yikuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. UMagu uthi okunye njalo yikuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamela ngakungene abantu.
Government is sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo, okuyikho osokubangile ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao isikhulumeli sezimparks uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher considering that we are now moving into the drier months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumi lane. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.